Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 musithandekile mhlanga sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo kodwa ziyalandela izehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula ubona lo kumsakazo. Xoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka village ko-Chief Sikhobokhobo eNkayi. Yena okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hheyi, kunzima lapho eNkayi zakithi. Sikhangelane nendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha engikhanikewadini yami sihlelisa i-WSG. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abantu basale kanjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulikhona kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenza kanani. Emasimini lakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngoba nabakhethayo
izivele kwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele sibili ngoba abantu labana bafika baliluthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizame ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi ngisinze yini ukuthi kani uyanambe ukuzilabanye akukho engingene kunayo enamba yesikunayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela efay. Kodwa khona kuthani ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewenzizi laba babuye last year ngo-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months iningi ukuthi December, January, February, March. Azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December lango-January. Okwamashi imali yabuya ngo-June. Bathemba ukuthi ipulani zabisa elo-February labuya ngo-June. Bathemba ukuthi ipulani zabisa ika-March. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Basese bebuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebevele bedenisisa laphana kuhlela amadola. Sendelana amasawu. Ithi lami umuntu oke wasela idola akusamelanga vive ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengaseli. Sikhangelela ukuthi ongazange afole idela selinye lahlolekile yiyo indlela ebuhlungu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyini esimanti ngoDisemba kutholakale amabele ne-cooking oil ne-bean. Second month January katholakala irayisi ne-cooking oil ne-bean. Sikhangelela ukuthi this month isele futhi irayisi ngoba bashiya besenzalo bathi amabele asese kule rayisi lebhize futhi nto base belitshele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika seDisemba, January and February
okuvela kuhulumende-ke.
Hhayi, thina lapha kakithi esikubonayo elivela kuhulumende asiboni lutho yitho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development, akunalutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka uko-Chief Sikhobokhobo eNkayi. Njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no-Councillor Sikhululekile Moyo wakwa-Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. U-Councillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization esigene esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, lokuyi-extenda ama-programs ukuthi labo bafunde kithi. Kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendeka 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo ze. And ukuthi engisela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza, abambane legwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangikhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-UD oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khona i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhanele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona khona singaphani kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutsho ukuthi lobu ungaphi ungaphi, ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite kule guest adivela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% i-female representation in their local governance. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kushe ukuthi 15 yona le bahle basizisa amasisi for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi lenani elidlulile abantu ngokulandela lathi ingxenye yeZimbabwe ningasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula leHyde Park. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Yebo, ngasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe be-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangene especially kuthiwa abantu besikhalangene i-minority angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangene yibo abaningi kwedlula, kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konke.
Ye, manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto okuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwayenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khona phana babe bekhona abantu besinambiya, babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayehlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthiwa iChivundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChivundule ahamba ngayo esuka kubulawayo esiye plant so kuqhakathekile ukuthi izenzana indlela zintshe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esizifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi ukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% ikhala ngakoka kube izikhala ngakuphela e-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba ngisithi kule ndawo esifana labo okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikhalangene kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokwana ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loke ngumnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha lo ludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokho kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala Unkosikazi Mthethepi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu sibula indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi siphonga ukuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapha
amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
adekabi izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
Izale sibulile kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikweze sikuthi indlala ihlasela abantu abanye baphuzile ukulima ngoba elime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakwazi khona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazo yeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Linga litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini esele kufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures, nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo, abangabesifazana labangabafana, esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona, besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings, besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo, labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke, bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala kobulawayo, lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo, abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ezabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuZanu PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezitshiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa, ngoba wonke umuntu nomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeNational Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lelaye.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Mambazo siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.